sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Studio 7 ngolosibili mhla ka 21 kuNcwabakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba waphezulu elizweni weConstitutional Court ulahlele khatshana isicelo sabemisa Zimbabwe esokuthi intatheli izindaba zonke ziphiwe ithuba lokuthatha imifanekiso yamavidiyo lapho uhlaziya udaba lokuphikisa impumela yokhetho kusasa. Abasakhulayo bomanyano wenira bathi bazimisele ukungena ezitaladeni ukutshengisela lapho bebona ukuthi ivoti yabo ayifikelwanga. Inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko ithi ifuna ibizo legceke lendizamtshina ele Robert Mugabe International Airport liguqulwe ngoba wayengumongameli usengumthengisi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umthethwandaba waphezulu elizweni weConstitutional Court ulahlele khatshana isicelo ebesikhwezwe ngesiphangiphangi ngabenhlanganiso yabezindaba eyemisa Zimbabwe esokuthi intatheli izindaba zonke ziphiwe ithuba lokuthatha imifanekiso yamavidiyo isakazo ezinkundleni zebulenjini lapho kuhlaziywa udaba lokuphikisa ngomkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa impumela yokhetho lokudinga umongameli welizwe. Ubathabile Masuku usiphalo ludaba.
Esethula lesi sicelo igqwetha labemisa Zimbabwe unkosikazi Beatrice Mthethwa uthe intatheli izindaba zenhlanganiso ezichiyeneyo zezindaba kumele zivunyelwe ukuthatha imfanekiso yamavidiyo phakathi kwedale. Lolu daba luhlaziwa hathi ukuthi ikhomishini ebona ngemithethwandaba eJudicial Services Commission ivumele abomsakazo oZBC kuphela. Uqhubeke ethi unkosikazi Mthethwa okwenziwe ngabe Judicial Services Commission ukuvumela iZBC yodwa yokusakaza okuzabe kusenzakala kusasa ikweyisa eminye imisakazo njalo kuzaba nzima ukuthi yenelise ukuthola okuyabe kusenziwa ngabe ZBC ngoba behlawulisa imali eningi ukubapha abakusakazayo. iZBC ibikwa yisithi ozafuna ukusakaza abayabe bekuthapha eConcord kuzamele bahlawule inkulungwane ezilithumi lantathu zamadola i$13,000 ngelanga. Unkosikazi Mthethwa uthi iZBC kayitholakali ndawana yonke kodwa eminye imisakazo ilakho ukusakaza enkundleni zokukhulumisana ezebulenjini ezinjengabo Facebook, Twitter lezinye ezitholakala kubo makhale khukhwini. Igqwetha elimele umongameli Emerson Mnangagwa umnumzana Thinomu Daishe Chinyoka uthi imisa Zimbabwe kayila msakazo osakaza elizweni ngakho ke udaba lwabo kalula sisindo. Igqwetha ebelimele iCommission yeJudicial Services Commission umnumzana Addington Chinake uthi intatheli izindaba esebenza izimele ubusani bafana okade esekela isicelo sabemisa Zimbabwe esithi kumele baphiwe imvumo yokuthatha amavidiyo akala license lokusakaza eZimbabwe ngakho ke akaboni isizathu sokuthi enze lesi sicelo. Amagqwetha ade emele iZBC wona athi linkampani isilayo imitshina yangalezi nsuku ngakho ke ilakho ukunikeza imfanekiso yamavidiyo emuntwini wonke ongabe eyifuna kungakhathalekile ukuthi izintathele izindaba zaseZimbabwe kumbe ngeza kwamanye amazwe. Umkhokheli wabahluleli bomthethwandaba waphezulu elizweni umnumzana Luke Malaba owahlulele lolu daba nguye olahlele sisicelo sabemisa esithi abala license yokusakaza elizweni kanye lobafana. Iningi lamukele ngokudana okukhulu inyathelo elithethwe ngabe Judicial Services Commission ukuvumela iZBC yodwa ukusakaza okuzabe kusenzakala kusasa. Kuhlaziywa udaba lokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli welizwe olukhwezwe emthethwandaba owe Constitutional Court umkhokheli womanyano we MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. Kunjalo inkampani yomsakazo oZBC ichone ilungiselela umsebenzi wakusasa wokusakaza konke okuzakwenzakala kusasa kusahlulelwa udaba lokuphikisa ukuthi umnankagwa unqobile kukhetho lokudinga umongameli welizwe. UChamisa uqina ngelokuthi umnankagwa lebandla lakhe lezano PF baqilibezela okwezinga laphezulu kulolu khetho njalo balobufakazi obuqinileyo obuveza lokhu. Kodwa ngabucele likaMnankagwa igqwetha lakhe kulolu daba umnumzana Paul Mangwana uthi sebelungele ukuhlaziywa kwalolu daba njalo balethemba lokuthi bazaphumelela ngoba abecele likaChamisa baphongukutshona bebabaza ngobufakazi bokuthi kwaba lokuqilibezela okungekhoyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ukunjalo nje uZulu wakobulawayo uveze imibono ehlukileyo ngokuhlaziywa kodaba olusemthethwandaba waphezulu weConstitutional Court lokuxazulula ukuthi ngubani onqobe kukhetho lokudinga umongameli welizwe lapho umkhokheli womanyano weMDC Alliance akhweze isicelo sokuphikisa impumela esithi umongameli Emmerson Mnangagwa unqobile kulolu khetho. Ubathabile uphenduka esipha imibono yabantu ngalolu daba.
Unkosazana noMagugu Ncube osakhulayo uthi kazwisisi ukuthi indaba kuphiwa iZBC kuphela imvumo yokusakaza lolu daba lusahlulelwa ngoba kungasuye wonke umuntu olayo iZBC endlini.
Sina ukuthi iZBC kuphela yiyo ephiwe permission yoku-live streamer asikuzwisisi because there are many channels esingawabukela and asikhoni ukubukela iZBC asilayo thina iZBC yona leyo. So why only iZBC?
Umnumzana Gerald Dube uthi lapha benzela ukuthi nxa sekukhona okungavumelani labo benelise ukuthi bevale ukuyabe kusenzakala njalo lokhu akulamahluko okuzawenza.
Benzela ukuthi besefe kuhle izinto ezingafunakaliyo vele babefuna isizwisisizani zodwa nxa MDC sikhuluma izinto zabe eziqakathekileyo esitshaye ngento yeminda advert zabona sowugida amankazane enedwani ku-TV wena usumelele ukuzwa into eziqakathekileyo akutshintshi lutho njengoba vele ngengabonenye ikhomenti ka-idiliyana engani ilokuyi-threatening tone so aso vele akula nto ephumayo labo ngendlela i-confidence abalayo khanya ngani hhayi la majaji asezikhwameni zabo so ngaze ube live ngaze kungabi live salayo ultimately vele i-decision isebantwini abangu-9.
Unkosikazi Novuyo Moyo uthi yena akulanto ezaguqulwa yiConcord kodwa izenza izinto zome ngamandla ngoba kunengi okukhona.
IConcord le akulanto ezayitshintsha, singakhuluma iqiniso, akulanto ezatshintsha. Whatever i-outcome ezaphuma leyo ayisozitshintshe lutho. If anything, it will make things worse because khathe sikule nto zama-rate. If anything, it will make things worse. Akulanto iyatshintsha la. Whether bayenza or abayenza, akulanto etshintsha. Ukuthi uChamisa usapotwa ngumgabe akutshintshi lutho. Ukuthi usapotwa ngubani is not the point. Yena akuqakathekileyo yilokhu afuna ukukuyenza.
Egcizelela kulokhu umnumzana Mthokoziso Sibanda uthi akulani ukuthi umnumzana Chamisa usekelwa ngowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngoba lilungelo lakhe njalo abaphikisana lalokhu bakhululekile ukuthi batsho abakufunayo.
Akula problem. Into mele beyazi ukuthi eZimbabwe we democratic nation. So anyone can support anyone. Xa besithi uChamisa usupporta uMgabe, yikho lapho kusuka khona maybe belahlekelwe yidemocracy yona le abathi bayifuna. Akuthi bale problem lakho. And nxa if they are just saying ukuthi usupporta uMgabe, it's okay lakho futhi they can say anything, they are allowed since we agreed ukuthi ilizwe lethu sesile free. freedom of speech. Bakhululekile ukuthi bayatsho lokho abakucabangayo laba fisi ukuthi bekuzwe. I-ZBC yiyo i-state broadcasting esilayo eZimbabwe. So nxa iphiwe yona yiyo esilelunga esilelungelo lokuthi nika abanye ama-chance kumbe nabafuna ukungena labo kumele belandele the right channel ezikhona. Mbone ngathi kule channel yokuthi bayakwanisa ukuthola via i-ZBC besebenzise bebanike i-channel beconnecte via i-ZBC which is okay.
Unkosikazi Geli Ndlovu othengisa ezitaladeni zakobulawayo uthi ithuba lokubona lolu hlelo kumabona kude abasoze balithola ngoba beyabe besemsebenzini.
Sinasebenza nje ukuzithengisela siyazisebenza. So isikhathi sokuthi singasukuma sebukela ama-TV ambona ukuthi sisazithola ngaphandle kwama-radio ayiwe singakhona ukuthi siwalalele. Sisendaweni zethu zokusebenzela ezokuzithengisela. So hayi kutsho ukuthi impumela eziphumayo sisazibona-ke ngemva kwakhona kuma-TV. Asizwa ngakho ukuthi kuphume sokusuthi.
Abanengi bathi lokhu okwenziwe lidale eliphezulu ukunikeza iZBC ithuba lokusitha lezi zehlakalo zalomthethwandaba bekumele kuphiwe abanye ithuba. Ezinye inkulumo zokukhuluma ngokusekelwa kukaChamisa ngumgabe kuzinkulumo nje ezokuletha inzondo lokuthi umthethwandaba ugcine uthatha icele lalo ophikiswayo. Abanye ngabathi iConstitutional Court yona ngokwayo iza ivele ihlaselwe kakhulu ngumanyano oweMDC Alliance njalo lokhu kungadala ukuthi leli dale ligcine lidinge ukuphuma lesinqumo sokukhawulisa uChamisa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathamile Masuku.
Inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZimbabwe National Liberation War Veterans Association ithi ifuna ibizo legcekele indizamchina ele Robert Mugabe International Airport liguqulwe ngoba owayengumongameli usengumthengisi ngokuthi usekela umkhokheli wamanyano wamabandla aphikisayo eMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. Ekhuluma emhlanganweni lentathela izindaba unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Victor Mathe Matanda uphinde wachothoza umongameli Donald Trump weMelika ngokungesuli izijeziso ilizwe lakhe elazethesa eleZimbabwe esithi uyabandlelula abantu abamnyama. Ibandla leMDCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa selethole umbiko lichothoza amazwi la lisithi abalwa impi yenkululeko akufanelanga bengenele kokwenzakala ebandleni labo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Max Mkandla wayengumlweli wempi yenkululeko njalo eyingcwethi ecubungula izombusazwe.
Abantu kabazeke bebothelelwe kuzanu njalo izanu kayifonyelwanga ukuthi khona ixhaswe yizitha kumbe izanda. Yakhutshwa ngokuthi khona bebe ngabantu abathengisayo ukwenzela ukuthi bedileye istruggle. Abantu they were not bonded kuzani. So ke lokhani ukuthi bathi bayakhupha ibizo likamgabe laphana ngoba seku-opposition kumbe support opposition. I-Freedom of Association isebenzani kubo? Isebenza nxa kuphela i-association eyabo bona ukuthi khona kumele umuntu evotele izani kumbe ihlale kuphakathi kwezani. Umlomo ongalunganga lo ukuthi khona bethi bona balenibhubhu. Thina sikwazi ukuthi khona people were actually disarmed kuma-assembly point. Umbhobho kathesi izikhali ziku-ami ku-amari ye-ami lo hambe ezitshaya izifuba wawuphiwa ngubani lowo mbhobho.
Sesisizwa amazwi lawana ikhulunywa ngumongameli Robert Mugabe ngendlela asebekhuluma ngayo ngele Melika nelebhilithani. Singabe sesibona sokubuyela kulokhuyana yini?
Kuvele khona inyoni iyazwakala ngokukhala kwayo ngaba sezivele besuke khona lapha babetshintshe nje kuphela ibhathi nje kuphele lwefesi kuthiwa khona kulotshiwenga kulomnangagwa kuphela kodwa vele lokho bekhona khona laphana yikho lapha abakhona. Sikubonile lokhu kudutshula abantu lapha yikho khona lokana kwakuvele kusenzakala njalo umgabe yena ngokwakhe kazilenge bevele kube lo muntu ohambe siyadubula abantu lokho kwadutshula abantu openly abantu bebukela bekhanyile ngesikhathi segugrawundi. lokho kulenzondano zona lenzana ukuzondana lamanye amazwi kube kathi uMnangagwa kade kichichimile wakuthi lapha lalapho wavula sibili ukuthi khona kube lokudlelwana kukhanjelwane kukhunyiswa umlotho lapho kuphambanise yekhona
ngezenye indlela singathi abasebenzelayo uMongameli uMnangagwa njoba bona sibona bezama ukuthi behuge amanye amazwi
indirectly nje kuphela ekhona ukuthi khona singathi thina basebenza bonke kodwa lwane cathile mina ngimizana welizwe uyabe ezwile ukuthi nxa besiya kwenza umhlangano yabo le bakhuluma ngani iyayijenda uyabe iyazi ngalokho nxa yabe yazi iyayijenda kuthi ukutshengisa mhlophe ukuthi khona uyabe bavumela ukuthi hambani yekhuluma lifithi lifithi lathi singama-veterans but asingeke sibalule entweni enjengayona le asikufundi lokufuna ilizwe le libe nokuthula akhona ukuthi sokungenela amasotha kumbe kungenela ama-veterans
lo ngumnumzana Maxim Kandla ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo owalwa kumpi yenkululeko ekuviyo leZipra sixoxelaye ekobulawayo abasakhulayo abakumanyano wamabandla aphikisayo ukukhankasela ukuguqulwa kwemithetho elawula ngezokhetho we-National Electoral Reform Agenda NERA bathi bazimisele ukungena ezitaladeni ukutshengisela lapho bebona ukuthi ivoti yabo ayifikelwanga. Bathi izehlakalo zamhlaka 1 kuNcwabakazi kazisoze zibavimbe njengoba bezimisele. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abasakhulayo laba baveze lokhu emhlanganweni lentatheli zindaba eMedia Center eHarare besithi kabayikwamukela impumela engagcwalisi intando kaZulu. Emazini abalwe ngumgcini sihlalo weNera uMnumzana Tawanda Kalonga bathi bafuna sihlonitshwe isisekelo sombuso lapho omahluli bethatha isinqumo edabeni olukhwezwe ngumkhokheli womanyano we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Jamisa edale lomthethwandaba we-Constitutional Court ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli.
Not with concern all the issues that have been raised by several petitions with the parliament and
sikhathazekile ngokungaqakathekiswa kwezinye incwadi zezikhalazo eziphathelene nezokhetho ezithe zasiwa edale lephalamende lemthethwandaba kwisikhathi esedluleyo. Siyicela abedale le-Constitutional Court ukuba bawulungisise lowo monakalo obanelwe yikhomishini ye-ZAD okungahloniphi intando yaZulu kanye lelungelo loluntu.
Okugcizelelwe ngobona ngezokuhlelwa kwenhlelo kule nhlanganiso yeNera uMnumzana Love More Chinoputa.
We are not going to allow ourselves to have another 5 more years of suffering. We are not going to continue to have another 5 more years of ensuring that the people of Zimbabwe do not have their will is not respected. So
basically, we are coming here.
Upa umbono wakhe ngokuzokwenziwa ngabasakhulayo nxa impumela yodaba lolu ingaphambana labakukhangeleleyo.
Thina vele sifisa ukuthi iZAD ibe reformed as we go forward. So njengabantu abatsha siqhubekela phambili sikhuthaza abantu bonke ukuthi siyabe sikhona ngale sithi we are going forward. Forward until the government is legitimate Japanese.
Abasakhulayo laba bathi kumele sihlonitshwe isisekelo sombuso ilandelwe intando kaZulu ayiveze ngevoti yakhe kukhetho luka-13 Ntulikazi onguyena owalunqobayo abethwe lidale hatshi ukwethuselwa kwabomahluli ukuba bethule okuthandwa ngabalutshwana. Ngimele iStudio 7 ngeseHarare ngingumavis Gama.
Kuhlelo lwezi connection namuhla sixoxa labasakhulayo ngokudonselana okukhona phezu kwempumela yokhetho. Kambe lungalungisiswa njani lolu daba ukuze kube lengqubela phambili elizweni? Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook LVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungameli Nkomo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ama rockets akwalezi dubuka isigodlweni seAfghanistan iKabul ngesikhathi uMongameli Ashraf Ghani esethula amazwe akhe okunaza umkhosi owamakhola esimuslim owe Aidalada umdlali wokugijima elembali yokuba lesiqhubu esikhulu emhlabeni jikelele uSain Bolt oyisizalwane seJamaica uthakazelele iminyaka engamachumi amathathu lambili yokuzalwa ngokuphatheka ekulolongelweni kweqembu asefuna ukulidlalela emdlalweni wenguqu lakwe-Australia efeza amaphupho akhe okudlalela iqembu laphezulu elenguqu. Lanxa uhulumende wezanu PF ebethembise ukuthi umnotho welizwe uzaqala ukuncibilika ngemva kokhetho, abanye bathi sebelahlekelwe lithemba ngoba kungelabubelo ababubonayo. Bathi okwenza badangale kakhulu yikunqoba kwebandla lezanu PF kokhetho kanye lokudonselana osokukhona phakathi kwamnumzana Nelson Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa phezu kwempumela yokhetho lukamongameli. Imisebenzi iqhubeka isilela kanti le mali layo kayitholakali lula emabhanga. Ingcwethi zithi umumo oseZimbabwe okwamanje kawulungelanga intuthuko kwezenotho. Enye yalezi ngumnumzana Dinizulu Macaphulana oxoxa lo ntungamili inkomo weStudio 7.
Umnotho awukaze wahluma wabamhle lapho kulodlame khona. Ngamaviki ambalwa sisiye emuva kube lokudutshulwa lokubhomba endlelele endaweni yabantu lendaweni yamakhosi endala. Kwaba lokuqhuma lokudubuka eWhite City lapho umphathi welizwe ayekhona. Kwachitheka igazi labantu eHarare ngemva kokhetho laba ababehlokoma bezondele ukuphanjiswa kabi kokhetho. Umumo onjalo ongamuhle phansi ongamuhle phezulu olegazi labantu awunike izithemba kulabo abangaphandle lamaphakathi kwezwe abangenza ukuthi umnotho uhlume. Nxa abantu bemamadlodlongwane besevalweni besesaba i-investment ukuhlanyelwa komnotho lokuhlakulelwa kwawo lokuvuna kwawo ungeke uqonde. Ngakho laba abakhumbula ukuthi baphethelele ilizwe kumele ukuthi ngabe bayahlala phansi beke becabange njengabantu abaphilayo ukuthi kumele batshintshe amanyathelo bahlanganelane labanye kuhlanganiswa amakhanda kuhlanganiswa izinhliziyo zezizalwane zeZimbabwe ukwenzela ukuthi leli lizwe libuyele kumeni ngenyawo zalo.
Bakhona yini abatshali bezimali abakwamanye amazwe singabona besiza eZimbabwe bezehlanyela izimali zabo bavula amabhizimusi kungelani lezo mbusazwe lesimo esikhona manje?
Umumo welizwe onje olobuqhumaqhuma lokudubuka kwezinto uletha olunye uhlobo lwabatshali benotho labahlanyeli benotho. Lolo hlobo esingalubiza sithi ngama-black marketeers, ama-tycoons, lama-mafia organizations. So, ama-investors labatshali bomnotho abangeza kwamanye amazwe bezohlanyela emumeno nje. Kuyozi izigebengu abantshontshi begolide labantshontshi bedayimana abavela eChina, abavela eRussia, abavela eNorth Korea, labavela kwezinye izizwe ezivele zingelambusazwe olonhlonipho lothando ebantwini. Bangeza sibe labatshali bemali kodwa laba bezayo kuyabe kungabatshali bemali abavele behlanyela owabo umnotho empini kubulawa abantu ngama-civil wars. Kugcine kusiba eZimbabwe kuyilokho okuthiwa i-mafia state, umbuso wamagwelegwele, umbuso wezigebengo, lo mbuso wamamenemene. Ubiza amamenemene avela kwamanye amazwe ezontshontsha umnotho welizwe bezoncedisa ukubulawa kwabantu njalo bezogxeganisa amabandla ombangazwe eZimbabwe. Kugcine kusiba le civil war eZimbabwe njengalokho esikubone West Africa, e-Central African Republic lakwamanye amazwe asempini njengoba sikhuluma.
Amazwe afana leMelika leBhilithane ubona elendima yini angayidlala kumnotho weZimbabwe?
Kumele babe nokuthembeka ngoba sisemumeni wona lo nje ngoba iAmerica leBritain bake bathatha isikhathi sabo besupportana lo mbuso kaEmmerson Mnangagwa bezama ukugezisa iphuli yanenza ke leyo bayenza into enhle bethatha iqembu lonene libusayo elifaction yezanupf belingenisa emhlabeni bethu umbusazwe omuhle usukhona eZimbabwe. Kodwa nampa abantu sebefile, nampa abantu bayafa, nanti ukhetho luhambe kubi. Njalo bayayekela bona abantu babona besenza nje eBritain labo America besithi asisebenzi sifake ama-sanctions singeke sidlelane lalaba abantu. Kodwa izizalwane zabo, ama-multi corporations abo, amankampani awo, lama-businessmen, lama-businesswoman awo ayabuya ngobusuku njengabonicodemas bezosebenza labona abantu bengenisa imali njalo bethatha umnotho waleli lizwe. Kumele uMelika laye eNgilandi bebe lokuthembeka ekusebenzeni labantu beZimbabwe. Bengasebenzi lamagwelegwele lamamenemene laba abakhetha ukusebenza lawo befuna umnotho kuphela befuna ukuthuthukisa abamazwe ngaphandle kokunakekela imizwa lentando zabantu beZimbabwe.
Osiphatheleni bagcwele yonke indawo koBulawayo laseHarare lakuwo wonke amadolobho njalo uthola bethwele inqwabanqwaba zemali kodwa kababotshwa. Kungani?
Konoko kade ngikutsho kababa ukuthi nxa kulamagwelegwele ama-black marketeers yontani imali oyibona izinqumbinqumbi izinqwabanqwaba igcina isezikhwameni zamapolitijeni igcine isezandeni langaphansi kwemiqamelo lasemasesweni abantu ababusayo kathesi. So nxa kuhlokoma kunje kuba mnandi ngoba imali yon leyo evunwa ezitaladeni entshintshwana ezitaladeni iyangena iba ningi and bonabo abasibusayo imali le iphelela kubo labo babona ezindleleni izithunywa lezigijini mathayikhuni la engikhuluma ngawo. Ngakho lisekudeni ukuthi lilungeleli lizwe ngoba bakhona abathola inzuzo ngokuhlokoma komumo lobudlwangudlwangu lamadlolongwane esiwabona ethejikelele kulona leli lizwe.
Lo mnumzana Denis Zulu Macaphulana ingcwethi ecubungula ezomnotho kanye lezombusazwe ubexoxa icingweni lonto ngabeli inkomo e-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa.
Lo umbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Ilizwe leDemocratic Republic of Congo likhangelelwe ukuthi liza kwenza ukhetho ngompalakazi olukhangelelwe ukuthi luzaletha inguquko kwezombusazwe. Umongameli Joseph Kabila wangena esihlalweni sikamongameli ngomnyaka ka-2001 kulandela ukubulawa kukayise uLaurent Kabila. UJoseph Kabila wakhethwa nguZulu ngomnyaka ka-2006 waphinde wavotelwa njalo ngomnyaka ka-2011. Loba nje umthetho kwele-DRC ungamvumeli ukuthi aqhubeke engumongameli ulokhe esesikhundleni lesi ngoba akwenziwanga ukhetho lokudinga umongameli omutsha. Abantu batshengisela emigoqweni ngompandula ngomnyaka ka-2016 bekhononwa ngokungenziwa kokhetho. Amabandla aphikisayo lelika Kabila alobelana izivumelelwano esibizwa ngokuthi iSaint Sylvester Agreement sokuthi kumele kwenziwe ukhetho lukamongameli njalo uKabila engavunyelwa ukuthi ancintise ukhetho lolu. Isivumelwano lesi sakubeka sobala ukuthi akumelanga ukuthi uKabila lebandla lakhe baguqule isisekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuthi enelise ukuncintisa kukhetho. Ngolwezi nyakenye iKomishini ye-National Independent Electoral Commission yabika ukuthi kuzakwenziwa ukhetho ngompalakazi lonyaka. Kulabantu ababesesaba ukuba uKabila uzangena kukhetho lolu kodwa ngesikhathi kubhaliswa amagama alaba azancintisa uKabila ukazange azihluphe ukuthi abhalise igama lakhe. Lokhu kutsho ukuthi kasoze ancintise kukhetho oluzayo. UHeather Nauert isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana labanye amazwe oleState Department uthi uyabukeka okwenziwe nguKabila. Uthi lokhu kuveza ukuthi ufuna kulandelwe isisekelo sombuso welizwe ngokungangeni kukhetho lolu. UNauert uthi abantu bakwele-DRC balethuba lokuthi benze ukhetho olubalulekileyo oluza kwenza ukuthi kube lohulumende kaZulu ozathuthukisa ilizwe le-DRC. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika.
Sibonge uGabe Stube obesethulela imbono kahulumende weMelika. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. umthetho wandaba waphezulu elizweni weConstitutional Court ulahlele khatshana isicelo semisa Zimbabwe esokuthi intatheli zindaba zonke ziphiwe ithuba lokuthatha imifanekiso yamavidiyo lapho uhlaziya udaba lokuphikisa impumela yokhetho kusasa. Abasakhulayo bomanyano oyinera bathi bazimisele ukungena ezidaladeni ukutshengisela lapho bebona ukuthi ivoti yabo ayivikelwanga. Inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko ithi ifuna ibizo legceke lendizamtshina ele Robert Mugabe International Airport liguqulwe ngoba owaye ngumongameli usengumthengisi ngoba esesekela amabandla aphikisayo. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.